okuluhlupho ukuthi ilizwe lethu yonke into eyenzakalayo iyenzakala ndiva ngoba thina into yethu yonke into leyane ngani zimba nje ukuthi kuboniswane obala njengamanye amazwe ukuthi bantu sesilohlupho lunje kasenzeni so kawusoze ukubone so uzathola ukuthi bayakutshela ama-figures ethu alo abantu asebetheste positive kungani ngoba kulutshwane abantu osokwenziwe ukutest njalo la-awareness inilutshwane eyenzakele emaphandleni ngengakhangela indawo eziningi-ningi abantu vele bazihambela nje ifakulanto eluhlupho yona leyi into yokuthi i-lockdown abantu emakhaya bayithatha njengento emadorobheni balutshwane emakhaya bakuthatha serious ngoba akuzange kwafikiswa ngendlela eyiyo bachasiselwa ingozi ye-corona so mbona ngazathi njengelizwe besikuthatha njengemfa ye-next door yikubone ilizwe lethu elidubekayo lisithi lizancedisa i-China kodwa uzibuze wethu ukuthi umonika ukuthatha ngaphi so mbona ngazathi konke khona oku kuyakutshengisa ukuthini ilizwe lethu lilohlupho olunjani njalo yonke into yona leyi isenzakala akukho uhulumende wethu esingathi usekwenzile ebantwini bakobulawayo ayenziwa ama-test vele esenziwa ama-test umuntu loyibhubha ilanga elilandelayo uminista uJulai Moyo wathi ukuthi umuntu engaze banje ukuba positive uthathwe siwe khona leso sibili so into yethu yonke ilusizi abantu bazaphela ngoba akukho kukhona
abantu kabakunanzeleli yini ukuthi bazifaka engozini ngokuphuma besiyadinga impupho lokuya emikambo esivuliwe
abantu akukho abangakwenza baba ngoba ungakhangela into leyi i-announcement ye-lockdown yenziwa kungolwesihlanu eZimbabwe ungenza into ngolwesihlanu ntambama it means ukuthi we've got half a day nge-Saturday e-business Sunday asiyo business day Monday sokuyi-lockdown so i-lockdown leyi iyenzakala umise isiyenzakale ngaleyo ndlela iyenzakala abantu i-business days ingasekho bengalamali so abantu eZimbabwe vele impuphu ibisiyinto ehlupha indlala ibhahile la njalo ithi ibhahile njalo wonke umuntu ololutho longalalutho ngoba sokukonjani sokukondoda zibonele abanye bathatha izinto laba balamandla bezihambisa ku-black market so abantu i-lockdown le iyenzakala abantu bengalampuphu bengalachukela bengalamafutha lanamhlanje ungahamba emagrosa khonoko kunzima ukuthi kuthole and izinto ukuthi uma abantu sebetshona besendlini abantu sebesidla kakhulu ngoba akusela movement so mbona ngazathi vele konke khonoko ama-efforts wonke lawa awancedi ngalutho and lokuthi abantu abamakethi bephenduke kuyinto enhle but umbuzo yokuthi kwenziwa genuinely kumbeni ngoba iningi labantu laba ngamafamazi esawarisekayo so kuyabe soku-affecta our political constituents so yinto eluhlupho ukuthi into zethu zonke zi-tied to politics.